soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni senu.
Sanibonani balandeli baka Studio 7 lonke ngezindawo ezindawo ukuthiyana. Okhulumayo uMvusi, ngikhuluma ngikwela se South Africa Johannesburg. Right. Mina kakhulu kakhulu angizifuna ukuthanda ukukhuluma kakhulu ngeZANU-PF ngoba iZANU-PF ngiyizonda oqala nokugcina iyanginyanyisa. Ngifuna ukuthi ke ngikhulume malungana neMDC. IMDC nayo yebo inegama elihle futhi eliyenza ukuthi abantu bebe nethemba. Kodwa iqiniso lihle mina ngombona MDC lena inganezelela iyelimazisa abantu kakhulu kakhulu isayidi lakithi emathebeleni abantu bakithi silinyazwa kakhulu iMDC ngoba kule MDCT kule MDCZ kule MCD MDCB ziyahlukana namandle namhlanje ongavuka une MDCR lento iyalimaza ungayithi uyayikhangelisisa kahle kahle ngoba inani labantu bona laba basuka bevotela iB bevotela iC bevotelana iT thole 20 liyana ukuba kune MCA yodwa bekulula ukugenqula umbuso wezana. So bantu bakithi asibambaneni.
Linjani babe Studio 7? Lana ngumama ngizohlupho khonapho ukuthi umakhupheni ubona ngazathi ilizwe lela angalibuza engumakhuphe elayihlula inkomo azazi umakhuphe lo kananzelele ngoba uyasetshenziswa nje nxa sekunjalo uzagcine selahla futhi kala muntu ozawuvotela ngitsho ngoba vele akulokhuzi akusebenzi kwakho nokho.
Salubonani basakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo kondolwani esigabeni sakondolwani lomasendi lomphini Plumtree kulilima West komnyama esigabeni. Mina basakazi abahle engifuna ukuthi sikubhekisise lapha kupolitiki yeZimbabwe, hayi lapha sekudlalwa mpela into engekhoyo ukuthi kona lento esiyezwa lapha la abantu sekusebenza amakhothi sebesebenzisa amakhothi if iMDC yayinga phansi kwe-MDCT kungani uhulumende bonke lezeki bayiregister ukuthi ivotelwe laba phela sekuyikudlala sibilo kumdlalo dlalo mpela abadala, hayi asingayenzini. So abantu bekhulile sibacawa ukuthi abantu abakhulu sibila bepolitiki esiza abazakhuluma into esiyizwayo. So bazasuka lapho kuyiwe ekhoti kuyiwe ekhoti kusho ukuthi hayi lapha sekusebenza lapho umsebenzi okreatwayo ngamaloya lamakhoti labo sopolitiki labo behlephana kuphela. So hayi lokho kumgcike sikuthi sebedlala sibili la mabandla la amathathu la adlala sikakhulu sesibleme izekhi sibleme la uhulumeni obusa wayekela njani iMDC alliance yaze yavotelwa yangena eParliament ukuthi noma ngubani usengayengena nje eParliament afika xotsha abantu ayenze lokho okwenziwayo. Hayi ngithi ngibeke lami nami ngiphelela khona lapha liphephe ezingozini njengoba umkhuhlane lokuphephetheka nje. Hayi ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318.